Ngelinye ilanga, uJesu wahamba eJerusalema labafundi bakhe. Besiyalungiselela umdlalo wekhefu lamaJuda okubizwa kuthiwa yiPasika. Phakathi kwabafundi kwakulomunye obizwa kuthiwa nguJudasi,
owahamba komkhulu wenkolo yamaJuda.
Esiyabuza ukuthi nxa engabanikela uJesu, bazamnikani. Bamthembisa ukuthi bazamupha amasiliva angamatshumi amathathu. UJudasi wasuka lapho wahamba ecabanga icebo lokunikela ngalo uJesu. Njengoba usuku lomdlalo wekhefu lamaJuda, okubizwa kuthiwa iPasika, laselisondele, uJesu watshela abafundi bakhe ukuthi behambe beyolungiselela indawo lapho abazodlela khona. Kwathi sokuntambama sebesendaweni lapho abadlela khona, uJesu watshela abafundi bakhe ukuthi phakathi kwenu ukhona omunye engidlalaye ozanginikela. Babuza abafundi ukuthi yibona. UJudasi laye wabuza wathi yimi na. UJesu wathi njengoba uchilo. UJudasi wasukuma wahamba. Ngaleso sikhathi uJesu wathi, isikhathi sokukhazimuliswa kwami sesifikile. Ngakho wathatha isinkwa wahlephuna. Wasebonga wathi, lesi isibonelo somzimba wami ozanikelwa njengomhlatshelo. Wabanika badla. Wasethatha inkomitsho. Wasebonga njalo. Wathi lesi isibonelo segazi lami elizochithekela izono zabantu abanengi. Eliyisithembiso esitsha phakathi kukaNkulunkulu labantu bakhe. Wabanika banatha. Bathi beqeda lapho, bahlabelela, basebehamba entabeni